kwebulawa yo siyaqalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona but akungabe labantu abaningi balawo umkhuhlane lo but siyaqalisa ukubona because umkhuhlane wesifudo siyawona then kulamatesti ayayenzwa ukuthi sibone ukuthi ikholera yini hayi khathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenele kobulawayo kodwa engaba yiningi iyaqalisa kuyafulekekanda ukuthi vele umuntu a-isolate siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana labanye le ndawo yokuthi umkhuhlane lowo uyathulelana so siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele sibakhangele sichwanise ukuthi sibanike i-treatment yawo khonapho.
Abantu bengabona njani ukuthi sebe lomkhuhlane wekholera?
Umkhuhlane wekholera uyakwanisa ukubona umkhudo lowo diarrhea leyana umkhudo wakhona ilamanzi kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice like irice water sithi irice water is two no amanzi akhona ayafuma niyo yasitshengisa ukuthi leyi ikholera.
Kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane?
Ukuthi abantu bahlanzeke bageze izandla bangahamba izimbuzi ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle ukudla badle ukudla kuyagudumala nofi okugandayo kodwa ukuthi sifuna ukuthi izibi bazilahle kwindaweni yazo ukuthi isihlaba sikhathekile nokuthi kumntu balahle izibi endaweni yonke yonke kodwa futhi sifuna amaveji sibili bagezise ukuthi bayadla kodwa la manzi kunatha siyabona lapha kubulawa vele amanzi ethu vele ayasupa ayahamba so amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayakwenza ukuthi avalike amanzi abo bayabhoyila ukuthi ibulale igcikani lemkhuhlane wekholera.
Liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane?
Hayi kathesi ihulumende anti umkhuhlane uyaqalisa but siyabona iyazama sibili ukuthi imedise ukuthi vele sibe ne-treatment lemuthi kodwa kathesi vele siyahamba siyinika abantu amawutagad sithi amawutagad ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean abulale igani leli lekholera. So amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise sithi iwutagad la maphilisi lawana futhi ayafakwa amanzi siyanika akhona so vele ihulumende vele iyazama khonoko.